Ngiyabonga balalela abathandekayo, igama ngosikhathele Nyathi. Ngokuzalwa ngizalwa emadojwa ngokwakha ngikhona Pirupane Centre. Ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiLupane District Group. Kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka, abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku, abanye behluleke njalo khona ukubathengela amapheli. So sase sibumba igroupu safaa sayenza isikhwama sokuphosela, ithi muntu aphosele i-R50, $50.3 yikho esincedisa ngakho ezikolweni. Kwasokuvumbukela kakhulu singafika ezikolo. Asikwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu. Ohamba ezikolo yini, ihamba ngihambisa izinto ngoba abanye babe bephosela bengekho eZimbabwe. Inayini engikhona lapha eZimbabwe ngasekhaya.
Ngihamba
ngihambisa izinto ezikolo.
Yes, singathi konke lokuphoselayo kuyini?
Amabhuku, amapheni, ingubo, ama-uniform, lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana. Ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs. Mhlanga, i-SPK Urban General Dealer.
Singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho?
Sabona ibhakane lake lasePhuletsha ngo-2020 elalisitho grade 7 belifani abakwanisi ukuba labafana labo grade 2. So sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwa MP bethu ukuthi yindaba abantwana bengakwanisi ukubala, kodwa ilizwe selile 42 years lathatha uzibusa abantwana besekuseke ukufunda izikolo zikhona. Ngakhanya ukuthi impendulo kayibuyisikole. Sasesibona ukuthi yiswelo yenza njalo.
Abantu balamukela njani uhlelo lolu?
Abantu balamukela esibili ngezandla ezimbili ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo. Abantu bayaluthanda sibili, bathi kuyabancedisa vele, abantu bayazihluphekela. Lami ngihambile ezikolo ngazibonela, bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lweni lolo?
Uhlelo lolu luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele, hayi kungasiza kakhulu, kungadala umehluko ezikolo. Abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapheni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi, okunye zintandane ezingela muntu ozigcinge.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwhatsappa kunamba yami ethi 0026371948532.
Ye, kuba khonapho Manyathi.
Siyacela bakithi kakhulu lina bantu belifani ma-41 amahle, izandla ziyagezana isiNdebele. Asisondele nini siphosele nini sincedisana nini? Yena le i-R50 ozayiphosele iyawudala umehluko ngapha ekhaya. Omama ngicela kakhulu kubomama, ama-sanitary pads abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso sinti bawasebenzisa, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela cela abantu basondele basincedise.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyathi kuhlelo lwabatsha. Ungathinola kusasa Manyathi, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu uthi ungaphi?
Hayi, lami
uthi ungaphi khonapho?
Lapha ngiseshabulanyana eRupane duze nje neRupane Centre, ikho engihlala khona engakhe khona. ERupane Centre ngiyatholakala e-SBK, ikho engisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu Ntombendala.